atisendaba ku VOA Ndebele.
Amathono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lichona njani mthwazo muhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngesonto mhlaka 7 kumabasa 2019 ngontungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Indaba zokuthi abantu bayakhuluma ngemva kokuphetha ngibonakani ziyatholakala, kodwa nxa ukuthi kukhona okungahambanga kuhle ngibonakani kuyinto yokuthi izakhangelwa yikukhokheli.
Ibandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa liphakathi kokuqhuba ukhetho lokudinga inkokheli yalo entsha ezigaba. Njalo izolo likhethe inkokheli entsha eMelika, kodwa bakhona abakhalakhalayo.
ERwanda into yokuqala enza kwaba lokuthula ukuthi bavuma ukuthi umbhuqazwe wawuyinto embi okungafanelanga yenzakale.
Abakhokheli bamazwe omhlaba abagoqela umsekeli kamongameli weZimbabwe umnumzana Constantino Chiwenga babuthene eKigali kwele Rwanda namuhla bekhumbula izizalwane zakulelo lizwe ezafa ngesikhathi sombhuqazwe ka-1994 phakathi kwamahutu lamathutsi. Umbhuqazwe weGugurahundi wona uza kufa walungisiswa na? Silempumela njalo yemidlalo yeKasulaga Premier Soccer League. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ibandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa liphakathi kokuqhuba ukhetho lokudinga inkokheli yalo entsha ezigaba okugoqela isigaba seMelika lapho eliqhube khona lolu khetho izolo. Umnumzana Tawanda Dzokora nguye okhethwe ukuba ngumgcinisihlalo. Umsekeli wakhe ngumnumzana Zwidzai Ruzwidzo. Organizing secretary kube ngu-Abel Mutize. Kodwa bakhona abanqotshiweyo abakhononayo abathi ibandla leli litshintshe imithetho yokuqhuba ukhetho. Sixoxele uDokotela Nkululeko Sibanda, isikhulumeli sikamnumzana Nelson Chamisa.
Mbona lohlelo lokukhetha abakhokheli abatsha lukhanya lohamba kuhle. Indawo eziningi sezidlule kusibanga sokuthola izinkokheli zama-district level, zama-ward lama-districts esikuma-province manje. Njengoba sazi iMat South isebenzile namhlanje, le-America i-Britain izaphatheka mhla ka-20 April. Lezinye iy'ndawo ezithize ngibonani uhlelo lolu seluseduze lokuphela nje sokuseligqibeka.
Inketho lezi ungathi ziqhutshwa ngemfanelo yini kulandelwa indlela? Ngoba ngapha eMelika sibonile ukhetho lwayizolo, bakhona abanye abanqotshiweyo abakhononayo abathi imithetho kayilandelwanga ngemfanelo.
Indaba zokuthi abantu bayakhuluma ngemva kokukhetho ngibonakani ziyatholakala, kodwa nxa ukuthi kukhona okungahambanga kuhle ngibonakani kuyinto yokuthi izakhangelwa yibukhokheli. Laba abangasethisekanga kusho ukuthi mhlawumbe kuyabe kuzafanele batsho ukuthi kabasethisekanga ngaliphi, bese befaka udaba nalo kukhokheli eziphambi kwabo. Ngibonani khonokho yikho okungenzakala nje kuphela. Akukabe nokucwayisiseka ukuthi izisolo zabo zingabe zingaphi.
Inkokheli yebandla yona ebingabambananga ungathi isimanyene yini, sibambene, silibumba yini kuyiwa emhlanganweni weCongress nje?
Inkokheli mbone ngani ukuzwala lokudingakalayo okwenza ukuthi ibandla ikhubeleke phambili kukhanya kukhona, ngoba bekulomhlangano nje ngolwesithathu lolu lapho kade kukhethwa khona kumbe kubekwa esikhululeni esingabathi Electoral Commission etholakala edingwe ebantwini abazimele bodwa abangekho kubandla abazabe beqhuba ukhetho lwe-Congress ye-MDC. ngibona ngani kube lokuvumelana khona apho. So indlela ezifanele zihambe, indlela ezifanele zihambe kahle, zihamba kahle, lokho kufanele inkokeli izivumelane ngakho ziyavumelana, ngibona ngani lokho kusalandelwa umthetho, njalo lokho kusesele inhliziyo ukuthi kwenziwa izinto ngendlela eqondileyo njalo ku-constitution. Khona kombona ngani kokuqakathekileyo.
Ama nominations singathi iseqalisile ngokusemthethweni njengoba ukhetho lwezigaba soluqalisile.
Yeah, ama nominations aqhaphla ncaso kuphelile ukhetho, ukukhethwa kwenkokheli zama province kakukapheli kuzo zonke izigaba kumbe konke ama province. Ngalokho kusese into esehlelweni lwebandla.
Abalandeli bebandla abangaba belokwesabela ukuthi mhlawumbe inkokheli ingehluleka ukubambana, mazibani ongathanda ukubatshela wona?
Ngibonani fanele bazi ukuthi upresident uchama isiqinise kakhulu enkulumeni zakhe lezinye inkokheli ukuthi kufanele kube nokubambana, kufanele kuqhutshekelwe phambili kwenza umsebenzi ofanele wenziwe ngoba ilizwe leZimbabwe lisadinga ukukhululeka. Khonokho mbona ngani kusiya ngokubo ngokwenziwa abantu abaningi inkokheli eziningi zikhanyekani ziyakulandela njalo ziyahlonipha la amazwi. Ngibonani khonokho kuyinkuthazo enhle njalo kufanele kunike abalandeli bebandla isibindi ukuthi into zihamba ngendlela emqoka.
Udokotela Nkululeko Sipanda isikhulumeli sikamnumzana Nelson Chamisa. Umsekeli kamongameli weZimbabwe umnumzana Constantino Chiwenga namuhla uphatheke emkhosini wokukhumbula abantu beRwanda abaphose bafike isigidi esisodwa ababulawa kumbhuqazwe owaqalwa ngabohlobo lwesihutu bebulala abesithutsi ngomnyaka ka-1994. Abadala lawa macala bajeziswa uhulumende walelo lizwe waqhuba njalo uhlelo lokukhumisana umlotha kwaba lokuxolelana. Uhambo lukaChiwenga kwele Rwanda lolu luphehle inkulumo phakathi kukaZulu yena othi uhulumende weZimbabwe la kumele alungisise udaba lwakhe umbhuqazwe owegugurawundi. Ubathabile Masuku eyalandisa.
UChiwenga ube ngomunye wabakhokheli bamazwe achiyeneyo emhlabeni jikelele abathe gwaqa eKigali kwele Rwanda lamhla bekhumbula izizalwane zakulelo lizwe ezedlula i-800,000 ezafela kumbhuqazwe owabakhona ngomnyaka ka-1994. Umbhuqazwe lo waphehlwa ekuzondana kwemihlobo njalo waqalwa ngabohlobo lwesihutu becobodisa abohlobo lwesithutsi bebethesa icala lokubulala owayengumongameli ngaleso sikhathi ngokuwisa indizamchina yakhe. Ekhuluma emkhosini wanamhla, umongameli weRwanda umnumzana Paul Kagame uthela nxa umbhuqazo lo watshiya ilizwe lakhe lidabukile njalo kulokufuthelana okukhulu phakathi kwemihlobo etshiyeneyo sebaqhuba inhlelo zokuxolelana lokuhlalisana kuhle.
In 1994, there was no hope, only darkness, today light.
Ngomnyaka ka-1994, lalingekho ithemba. Kwakulobunyama kuphela. Kodwa namhla kulokukhanya kulabo abasilayo kulumbhuqazwe sithi siyabonga. Ukuzimisela kwenu lesibindi senu kuveza ubuntu babantu beRwanda obungela sici.
Uhlelo lokukhumbula abafela kumbhuqazwe wele Rwanda lolu luzaqhubeka okwamalanga alikhulu alandelayo njalo luzananzwa ngamazwe achiyeneyo omhlaba. Okugoqela eZimbabwe lona eliza kuba lomkhosi eHarare kuliviki. Kodwa umbuzo obuzwa ngabaningi ngothi kanti kungani uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa engafuni ukulungisisa owakhe umbhuqazo owegugurawundi ukuze kube lokuxolelana lokuhlalisana kuhle elizweni njengaseRwanda. Umqondisi wenhlanganiso yeMasakaneni Projects Trust umnumzana Paul Themba Nyathi uthi kwele Rwanda ukukhumisana umlotha kwaphumelela ngoba isandla somthetho sasebenza.
ERwanda into yokuqala enza kwaba lokuthula yikuthi bavuma ukuthi umbhuqazwe wawuyinto embi okungafanelanga yenzakale. abonayo babotshwa abanye bavuma ukuthi bonile kwakhunyiswa umlotha asikafiki thina lapha eZimbabwe.
Unyathi uthi siqalo sokulungisiswa kodaba lweGukuround ikuthi labo abathintwayo lobu bukliwe bavunyelwe ukukhuluma ngokwabehlelayo bekhululekile.
Nxa abantu bengala thuba lokukhuluma ngobuhlungu ababuzwayo akwenzeki ukuthi inhliziyo zabo zithobeke njalo akwenzeki ukuthi bakhohlwe ububi obenzakalayo.
Umongameli Mnangagwa leziphathamandla zikahulumende wakhe ezigoqela uChiwengwa, umnumzana Parents Shiri labanye abagoqela umnumzana Robert Mugabe betheswa icala lokuphatheka kumbhuqazo weGukuround wona obabulalisa abantu abedlula inkulungwane ezingamachumi amabili emathebeleland laseMidlands. Umholi webandla elisazosungula eleduma umnumzana Khulekani Ndlovu uthi ngaphandle kokuthi uZulu ahlokome ngeke ilungiswe indaba yeGukuround.
Udaba lweGukuround luyafana phaka lodaba lwaseRwanda leBurundi lapha kwabulwa khona amaTutsi ibulawa ngamaHutu. Inhlanhla nje yamaSwazi eyenzeka eRwanda ngeyokuthi ababulawayo baphangisa ukuhlakanipha bathatha umbuso.
Amazwi akhe agcizelelwe ngumnumzana Zefania Nkomo owemafela Trust, yena othi kuningi okumele kufundwe yiZimbabwe kudaba lweRwanda ngoba imbhuqazo yombili ifanana.
Nxa ucabanga okwenzakala eRwanda kuyadingakala ukuthi sithathe isifundo sakhona ngoba okwenzakala eRwanda akula mehluko ngitsho not even an inch away lokwenzakala la.
Owalwa impi yenkululeko ekuviyo leZipra umnumzana Sogwala Mdlongwa uthi uMgabe labanye bakhe kumele bavume ukuthi baphambanisa kudaba lweGukuround.
Into eqakathekileyo yokuthi kukhunyusana njani umlotha. Mina ngokwami angiboni ukuthi izanu leZaphu ingakhuluma ngeGukuround ngoba izandla zethu zonke izingcolile. Ngabahambe ezindunene.
Umongameli Mnangagwa uthi sowapha iNational Peace and Reconciliation Commission umlando wokulungisisa udaba lweGukuround. Kodwa akukacaci kuhle ukuthi izaluthapha njani lolu daba likhomishini lokuthi izaphumelela na ukuze eleZimbabwe lenelise ukwelapha amanxeba ombhuqazo walo libe lokuhlaliseka njengeleRwanda. Ngimele iStudio 7. Ngiwobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Singene kuhlelo lwabasakhulayo silo Big Mike.
Ikudibana kuhlelo lwabasakhulayo ngingumike hobe kuliviki sikhangela ezokulima. Lamhla kuhlelo silongu sakhulayo umnumzana Khulakhwashe Muntsanka owenhlanganiso e-AgroPulse. Umntsanka uza sitshela okunenge mayelana ngohlelo oluzabe luqaliswa ngenye inkampani yona eseGermany yona ebizwa ngokuthi Dutch Connect. Uhlelo lulenjongo yokuthuthukisa abatsha abakumsebenzi wokwezokulima abadabuka zanzi kwezwekazele Africa, eSouthern Africa. Khulakhwashe, ngiyakwamukela kuhlelo bhuti wami, njani?
Ngiyabonga baba, kunjani? Mina ngiphilile.
Hayi, lathi siphilile. Khula, nansi inkampani yephesheya ngase-Europe iseGermany ithi ifisa ukuthuthukisa abatsha abakwezokulima. Awusitshele okunenge mayelana ngale nkampani.
Ngiyabonga kakhulu baba. Kulokuthokoza okuthile, kulokujabula okuthile kubatsha abangapha eSouthern Africa. Inkampani iyaziwa kakhulu enendumo ethiwa yi-Dutch Connect eGermany ibuyile eSouthern Africa yathi le njongo yokuthuthukisa abatsha. Ekuthuthukiseni abatsha sikhangele indawo eziningi, sikhangele i-manufacturing, sibuye sikhangele i-tourism, sibe njalo siyekhangela i-agriculture. Inkampani leyi ngamafitshane ikhangela ukubana abatsha bengathuthukiswa njani ku-agriculture. Ikhangele ikakhulu i-export market, that's their first agenda. Esibili bathi kulabanye laba abalingela equipment abafuna i-access to finance, iyabancedisa njalo ukubana bekwanise ukwenza imisebenzi yabo ethile ku-agriculture. Njalo izakhonektha abatsha esithi babesenzela ngama-interface between ama-German companies or German farmers, lama Southern African farmers. Ngakho ke babone kufanele ukubana be appoint ukuthi ngama champion farmers eZimbabwe othwa ngumnumzana uJohn Mthengwe. UJohn Mthengwe yena ulima eMidlands.
Right, uthintile udaba luka Mtshenje yena osekhethwe ukuba ngumambassador weZimbabwe njalo amazwe athiyeneyo eSouthern Africa. Ukuba lesizalwane seZimbabwe esilesikhundla esiqakathekileyo kanje kungaba kuyinto okuza yenza ukuthi iDutch Connect iqakathekise abatsha abadabuka eZimbabwe na?
Sijabule kakhulu mnumzana nge-appointment leyo. Ukufaka ebe ngu-ambassador is a very, very good opportunity for us and a welcome development. Kunjenje even uhulumende kathesi uyajabula sibili. Ngiyathemba liyabona lama-newspaper kubhalwe all over bayajabula ku-Ministry of Agriculture. Yethi hhayi lathi sibe-ready ukuthi sisebenze nobaba uMthenje u-ambassador ukwenzela ukuthi ekwanise uku-achieva lokhu abamfakele khona.
Uhlelo lolu luyasho ukuthi lukhangelela ukusiza abatsha abakwezokulima ngendlela ezijiyeneyo. Enye indlela yokuthi kuzabe kulobu dlelwano phakathi kwabatsha abakwezokulima njalo amankampani ase-Europe ajiyeneyo. Ngaphandle kokuba lobu dlelwano ngamankampani ase-Europe kuphela, akhona na amanye amankampani adabuka kwezinye indawo?
Ukwakhathesi sikhangela amankampani aku-Europe ukwenzela ukubana kusuke ngapha kithi e-Southern Africa going to Europe. So sikhangela kakhulu Europe. Kuzakhangelwa ngokuhamba kwesikhathi ukubana esikuprojisayo kungahamba na kwamanye ama-continent.
Sesifikile emaphethelweni wohlelo namhla khula. Kodwa ngicela ukuthi ugqibe uhlelo utshela abontanga ukuthi abafisa ukuthola ulwazi oluthile malana lo hlelo lolu kumele bayephi.
Sithi kwabatha kunjenje okwakhathesi mayelana nge-Dutch Connect ngabefuna information okugcweleyo. Ngingahamba kuFacebook, ngingahamba kuFacebook bekhangele Dutch Connect Zimbabwe kuFacebook. Bayathela iFacebook page khonaphana bakwazi ukuxoxa nomnumzana uMthenje. Siyabanika njalo inamba zocingo, inamba zakhe zithi 0719-437-265.
Nangu umnumzana uKhuda Kwashe Muntsanka owenkampani Agropos. Khuda, thank you so much. Ngiyabonga ngokungena kuhlelo Khuda.
Ngiyabonga Mike, siyabonga balaleli, siyabonga ithuba leli elimnandi.
Zulungalidaba litheni ngodaba olukhona eGoodwill lamhla? Asixoxeni kuTwitter njalo kuInstagram @BigMike3BIGMYKE3 yoni username yami. Ngifisa ukuzwa kini njalo ukuthi zikhona na ezinye indaba eziphathelane ngabatsha elizifisa ukuthi sizithinte la kuhlelo lethu lwabatsha. Nxa zikhona lingangibhalela umlayezelo kuTwitter njalo kuInstagram. Kwanele kwalamhla, olivalelisayo ngenjabulo. Igama lami nguMike Hove, wakazomuhle. Bye bye.
Siyabonga Big Mike. Singeneke kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Siletsha helitala uGibbs Dube.
Singana masiko
wenziwe mandla
ngelo baba mkhulu babelobola.
Ngingalithola njani zilomuhle namhlanje kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke? Sixoxa lembongi uObert Dube. Baba Dube, siyakwamukela kumsakazo.
Ngiyakwamukela baba Mthembu Sithembayo nomuhle ngamabala. Bese ngibingela nabalaleli bomsakazo izonke indawo emagqumeni lasemathafeni. Ngithemba baphile konke lapha bakhona.
Hayi, kungakunjalo baba. So akusitshele ngawe baba Dube ukuthi uvele ngubani?
Mina ngu-Obert wakoDube eVictoria Falls, ngiqashise ikhanda ngililotsha. Ngiyinzalo yelupani esitokolampizi esigandanda esigabeni sakomthenje emzini wakomazakhela. Ubaba wami uyinzalo yeGwamba. Ngingu-41 nje ngapha langapha. Ngathi ngamafitshane ngoba kulapho engakhulela khona eDandanda, ngafunda khona ngaze ngaba mkhulu nje. Ifolosi ngokuqasha nje ikhanda, kodwa ngiloku ngizwiza ngelupani.
Ye, wafunda ngaphi langaphi?
Eqalenda primary school ikhona ngale elupani, khona ngale nesitokolampizi. Esecondary ngafunda esecondary kuthiwa iSiyamagoza Secondary School ikhona ngale nje primary secondary kwehlukaniswe ngumfula. Kwaze kuthiba ngeliphezulu le A-level ngazolifunda sengilapha eMosia Thunya High School eVictoria Falls ngo-2004-05. Then ngasengisiya ke-collegini e-Institute of People Management e-IPMZ. Yikho ngafunda khona sengisiyakwenza i-course yami ye-HR.
Ye, siyabona ke ukuthi uyimbongi sibili. So uyakhumbula ukuthi kudala imbongi phela zazihaya inkosi, into ezinjalo. So ke kwini okwakwenza waba imbongi?
Ye, ngwananzela wonke umuntu wakhulela ekhaya olusa inkomo uyimbongi. Lawo angaliqiniso elipheleleyo. Sasivele sihaya amaqhude nxa etshopolana, siyehaya idongi nxa zilumana, siyehaya inkunzi nxa sizixika, sihaye le mpolompolo kumbe amatshitshi nxa sowaxika. Kodwa engakunanzelayo ukuthi mina ngikhula nje ngangithanda umculo kaBhekumuzi Luthuli. waye ulala phakathi ngahlabula khona bese faka into esankondlo ngayo ngishona ngikulandelisela ngithe sengikuze ngakwenza sengingumbalisi lapha eMosia Thunga High School omnye umuntu wasefithoni ngaba imbongi ngahle ngaqalisela kuyona lani iengli ngahle ngabamba ngazokwa lenhlanhla ngazobona uJaze Maravini ngiyahle wangikhuthaza wathi ye-record album yikho ukuqala kwami ukuhle ngikwenza inkondlo ngokugcweleyo sibili kodwa imbongi wonke umuntu olusinkomo uyimbongi
mhm. So singathi ke usule nkondlo ezingaki
ama album enginawo asengi-4 eyakuqala ngithi uhambo lwami eyeya wina i-National Award elenkondlo edume kakhulu ethi uthando inkinga uthando ingwaba uthando impica abadala nale nkondlo ethi uhambo lwami esivili album ngithi we are one elandelayo ithi half time ebese kuya leyinye ethi impilo kulenkondlo lethi nangazalo ekhaya emkhulu inemini livalele lalene khuluma ngokuthi umakamakhelwane uyangibhaza uphuma phandle ethandeni lembu i-album ethi impilo kungakudala nje kulenye zamphuma kathesi lolo ke luluju imbabazane ingcindambopha akubizwa osabela kulelo khaya.
Yes, siyawuza kakhulu ukuthi isikhathi sesihambile akusitshele phela eyodwa phela uphonga ukuthi cha khonapho nje kancane.
Ihedge yabe ithwele nzima ngomngakho usengathi ijurayoli yendlu yami ucela ithada yesamsung ekuseni acela i-small pin acela i-nokia ntambama angazi udinga mina noma udinga i-charger uyangibhaza ngimfoni athi ifoni yami izidayela yodwa angitshela ukuthi uzule ukuthi amagesi azahamba yini ethawuni konke lokhu kuthathe wenza imikhuba yakhe uma unkosikazi wami engekho uphuma phandle ethandela ilembu umbona njengesenesifela nzipho lamazinyo makhelwane khuzum ngakho yezwifa
valisa abalaleli ngamafitshane sibili.
Ngiyalithanda abalaleli bami bonke lapha elikhona bakithi ukuthi nje kangiliboni lani kalingiboni kuba ngabe liseduze ngabe ngiyalibhabhula ngithi kini lonke ngincwa nangi obhethi wakodube kangitshintshi nje ngumfana wesintini wakhona ekhaya lekhasi lami le-Facebook likhona lithi obhethiwe fan page le number zami zikhona nje kuma-video clips ami wonke ama-jokes nangaphi lingangithinta ngikhule kakhulu njengexoxa emanzini. Ngiyalithanda lonke abalaleli bami uNkulunkulu alenzele konke okuhle.
Siyambonga kakhulu ke u-obhethi Dube imbongi sibili elodumo kona manje ungadinela kusasa mntu mama
kubonga mina baba Mthembu
siyabonga ijakala kodube hayike abadala bathi ongapheliyo kuyahlola Oliver lesemweni ngenjabulo uMthembu Sithemba uGibbs Dube silale
kangele zinyezi siyawagcina masiko
kangele manya siyabonga Gibbs Dube ngohlelo lwamasiko lokuphila kwabantu sokuzonke. Soku isikhathi sohlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi uSenisibanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabingelela abalaleli namhlanje kusihlwa. Ngiyathemba iviki yenu ihambe kahle.
Usiphatheleni namhlanje.
Namhlanje ngizafuna ukubala uJohane chapter ka 3 iverse ngisuka ke ku 15 nesiya ku 16 la ku 17 lapha ngifuna ukuthi sikhangele indaba eqhakathekileyo etshengisa ukuthi uNkulunkulu usithanda kangakanani. Ngakho singabala ku verse 16 ithi ngoba uNkulunkulu wawuthanda umhlaba kangaka waze wanikela ngendodana yakhe ezwele yodwa ukuba ilo lalo okholwa kiyo angabhubhi kodwa abe lokuphila okungapheliyo. Ngoba uNkulunkulu kayithumelanga indodana emhlabeni ukuba iwulahle umhlaba kodwa ukuba umhlaba usiliswe ngayo. Ngakho ke okokuqala okumele sikugcizelele ukuthi kumele sibe kwazi ukuthi uJesu Kristu uyingxenye kaThixo laye unguThixo. Siyakwazi ukuthi leyo yimfihlo kaNkulunkulu ngoba uThixo siyakwazi ukuthi uyibuthathu kuloNkulunkulu Baba, kuloNkulunkulu indodana, kuloNkulunkulu moya ingcwele. Le intshumayelo ehlukeneyo engabe ifuna ukuthi siyikhangele. Kodwa into eqhakathekileyo ukuthi sinanzelele ukuthi uNkulunkulu wazehlukanisa lendodana yakhe eyodwa uJesu Kristu ukwenzela ukuthi abuye lapha emhlabeni ezosisilisa, ezosikhulula esonweni. Kwenzakala kanjani? Okokuqala asinanzelele nini ukuthi uNkulunkulu uyawuthanda umhlaba. uNkulunkulu kazange afananise umhlaba nezinye izinto azidalayo. Siyakwazi ukuthi wadala ezinye izinto ezehlukeneyo kodwa umhlaba yiwo aletha khona indodana yakhe. Kodwa ngalapha ilizwi likaNkulunkulu sithi uNkulunkulu uyathanda umhlaba lisho ukuthi uNkulunkulu uyathanda umuntu. wonke umuntu uthanda uNkulunkulu, akukhethele ukuthi ungabe ungumhlobo onjani, akukhethele ukuthi kumbe ungumyanga kumbe umuntu onothileyo, akukhetheli njalo ukuthi vele yena uNkulunkulu uyamazi yini, akukhetheli ukuthi kumbe wena uNkulunkulu uyamthanda lawe kumbe awumthandi, kodwa yena uyakuthanda. Ngakho-ke wathi uNkulunkulu ethumela indodana yakhe lapha emhlabeni, kazange ayithumele ngenxa yokuthi kwakulabantu abalungileyo, kodwa ilizwi lapha lithi lona wawuthumela ukwenzela ukuthi ezosilisa umhlaba. Njalo indodana yakhe ngayithumelanga kuphela, kodwa izwi lapha lithi lona wanikela indodana yakhe. Kutsho ukuthi wayekwazi ukuthi umnikela phakathi kwabantu abazafika bembulala. Siyananzela lapho ukuthi uNkulunkulu ukwenza konke lokhu ethanda abantu. Kulabantu ababuza bathi manje nxa ethanda abantu indaba evumela ukuthi abantu kube lokubhubha kwabantu, hayi, ngenxa yokuthi thina wasidala safana naye, wasinika ilungelo lokukhetha ukuthi ukhetha impilo kumbe ukhetha ukufa. UNkulunkulu kafosezeli kumbe kakabambi muntu ngamandla, uyakunika ithuba lokuthi uzikhethele. Ngakho lapho siyananzelela ukuthi loba yena uNkulunkulu wanikela indodana yakhe ukuthi izokufa lapha emhlabeni, yavuka ngelanga lesithathu, isinika-ke ithuba lokuthi khetha impilo, khetha mina, khetha ukuphila, khetha uthando, kodwa kusala ezandleni zethu ukuthi thina sikhethane. Jesu, thina singabi mazi, wasikhetha, wasinika uthando lwakhe, wasinika indlela elempilo. Singamazi njalo siphakathi kwezono zethu, kodwa yena wasithanda, wasinika indlela yokuphila. Ngakho-ke uNkulunkulu uyakhuluma ukuthi ngilinika indlela ezimbili, indlela yokuphila kumbe indlela yokubhubhisa. Indlela yokuphila siyithola ngayo uJesu Kristu. Nxa simiyala uJesu singafuni ukuba simamikele, siyabe sesikhethe ukubhujiswa. Kodwa uNkulunkulu uyasithanda kakhulu ukuthi kafuni ukuthi lokhu kwenzakale. Yikho kathe sengxenye ulalelela intshumayelo engiyikhulumayo, ukwenzela ukuthi uthole isikhathi sokuvula inhliziyo yakho, wamikele uJesu abe inkosi lomsindisi wakho.
Akuyiphethe mfundisi.
Ngakho ngizafuna ukuthi sithandaze labalaleli, lingathandaza ngemva kwami ukuthi inkosi Jesu, ngiyamvuma ukuba mina ngiyisoni, njalo ngiyakwamukela namhlanje enhliziyweni yami. Ngena ubuse, ungiphilise, ungisilise kubhubheni, ube inkosi lomsindisi wami, ubuse impilo yami, egama likaJesu, amen.
Lolobe kuluhlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya. Silomfundisi usenisibanda. Asibe nisonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Sile themba libusisekile engompalo kamfundisi. Nansi impumela yemidlalo yeKasilaga Premier Soccer League edlalwe namuhla. Iqembu leWange linqobele Dynamos nge-2 ka-1. Imanika Diamonds yona inqobe iHarare City nge-3 ka-1. Ichapungu leBlack Rhinos zibe nguchikilo panqa 2-2. Kwathi iHighlanders layo yaba nguchikilo panqa 0-0 leCapes United. Dodana asewisile sigqibela uhlelo lwethu lalamhlanje ngengoma emnandi ethi Ithemba Lami. Ayike kwanele okwalamhlanje mthwakazi omuhle, likhumbule zikhona ezekuseni ekusasa. Lilami olivalelisayo ngontungamili Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.